Uqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kwabaphikisayo eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo ngenxa yokuthi kabavunyelwa ukwenza imihlangano lozulu. UMnumzana Bongani Ncube ohlala eBhinga uthi ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuveza ukuba ibandla elibusayo lezasentando.
Yikuhlukumeza nje abantu bengelacala, bangelanto abayenzileyo, kuyikudinga kuphela ukuthi bengenelisi ukukhankasa njengoba sikhangelane lokhetho olukhona. I-ZANU-PF nje yona ihlukumeza abantu kungela ukuthi uyenzeni, kukanti-ke bona bayenza imihlangano yabo lapha lalaphana kungela obavimbelayo nsuku zonke zikhathi zonke. Kodwa wena we-CC ungathi wenze nje ube labantu ababili abathathu ubona sothiwa suwenza icala subotshiwe.
Uncube uthi uMnangagwa uyazehlulekela.
Hayi, kwenza kwabantu asebephelele ngumphako besesemangweni sebeswele ukuthi ha njengoba siyokhe sihamba nje umphako usuphelile sizakudlani, becike sebethalaza eceleni, bethalaza eceleni ngapha langapha bephicela kusela lutho. Sebephelelwe laba bantu, uMnangagwa sephelelwe.
Kodwa uMnumzana Bhelisi Gawule okubandla leZANU-PF uthi uhulumende kaMnangagwa kabophi mahlayana abaphikisayo.
Umumo weZimbabwe lo muhle kathesi, akula crackdown ekhona, akusakusaselwa kwa-opposition khonoko esikhuluma ngakho. Thina asikuboni, angazi kumbe kuyenzakala kwezinye indawo, but thina abesikhona ngapha asikuboni. Sibona nje abantu be-opposition bezenzela imisebenzi yabo, mayabahambe benza imihlangano yabo ezindlini, bahambe benza imamithinzi yabo ezindlini, akula muntu obabophayo. Njengezigabeni lapha bazenzela nje, akula muntu obabophayo. Angazi kumbe kulezinye indawo lapha ababotshwa khona, abaharaswa khona. Njalo anzaki ngizokuthiwa kulo muntu ohlaseliwe opposition baba esigabeni esikiwo kuna province ese-Mountnorthe naleyo ngapha. Singazi kumbe kwezinye indawo kuyenzakala, but khonoko kuthiwa ngukuthi kuthusa sokukhulunywa kuthiwaza ama-elections as if kule nto. Kodwa but ngibona yinto nje esegcekeni ukuthi iyenziwa yi-opposition lalaba ama-handlers abo.
UGawule kuphinde wathi amabandla aphikisayo aphetha inkulumo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqakathekileyo.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho okuthi bayenzise umfanekiso ukuthi ama-elections alandela la ka-2023 asozebe free and fair. Yikho abafuna ukuphuma lapho ukwenza ukuthi ngabe ngasaphumelelanga, babe le nto abasala beyibambile ukuthi ama-elections were not free and fair. Yikho abakukhulumayo la, yi-statement yabalazo. Ukuthi kuzakwenzakalani ngemva kokuthi kokhetho, ukuthi bazabe lokhu besebenzisa khona lokhu bekhala futhi besithi ama-elections azange asoze kade nga-free and fair. But okumangalisayo ukuthi kuyalo kula ma-seats abayabe watholile kuze nezo ndawo khonapho bayabevuma ukuthi bona bawinile kumasitsa nala, especially kuma-urban centers labaabesithi athina siwinile lapha kodwa ama-elections ebe-free and fair. So yiko kumangalisayo khonokho. But mina into engakutshela yona kathesi ukuthi iZimbabwe ilokuthula okuhle kakhulu okokuthi lamasilanda ukhetho olukhulu, ukhetho lolu ukhotho lolulandayo ukuthi nxa kulokuthula okunje luzaba lukhetho olukhululekileyo, ukhetha ukuthi abantu bazazikhethela nje kulokuthula kungela kuphambanisa ukuphambaniseka kokuko, kungela dlame, kungela msindo, konke kulokuthula nje ukuthi umsebenzi wonke uzabe uzaqhutshwa kuhle ngendlela okuhamba ngayo kwakathesi.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi batholise nzima ngamapholisa okukhanya engani asetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini.